Uphenyo olwenzwe emhlanganweni weConservative Political Action Conference izolo eFlorida luveza ukuba abantu abafika isilinganiso sokungamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% bafisa ukuba uTrump ancintise kukhetho oluzakwenziwa ngo-2024. Laye uTrump utshele abalandeli bakhe ukuba ulakho ukuncintisa kukhetho lolu. Uphinde wabatshela ukuba ukhetho olwenziwe nyakenye lwebiwa ngumongameli Joseph Biden loba wehluleka emithethondaba etshiyeneyo ukuveza ubuqili obenziwa nguBiden labobandla lamademocrats. Uchothoze kakhulu umbuso kaBiden esithi ululaza ilizwe lweMelika.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
UJoseph Biden wehluleke okwedlula wonke umuntu oseke waba ngumongameli wakweleMelika. Uhulumende wakhe uzonda imisebenzi, abantu, abesifazana, lesayi.
Anti-energy, anti-women and anti-science.
Olandela ezombusazwe, umnumzana Raphael Mthombeni, ohlala kweleMelika uthi, uTrump lokhu ezigukumeza njengalokhu ayekwenza esesikhundleni sikamongameli.
Usese ngumuntu lwana oqolotshayo, uqolotsha ngezinto ezithile, aluba ngabe laba ama-senators ambona elecala lokuhlasela umuzi lo isigodlo se-Washington. Aluba ngabe kaqolotshi njengakhona lokhu akwenzayo khathesi. Ngibona lapha ngokuthi bamkhulule laphana usengumuntu osezibona angathi konke akwenzayo kulungile. Yiko ke ngibona ngathi abasekeli bakhe laba balokhe bemilaye. Bemilaye yiko nje engakhuluma konke akufunayo. Njalo nxa ukhangele ungathi ulokhe ekhampena engulwane umuntu okhuluma achothoze uhulumende lo okhona ngentando yakhe.
UMthombeni uthi akwaziwa okuzakwenzakala kukhetho lwamalunga edala le-House of Representatives le-Senate. Okhanya uTrump ufisa ukutshezisa abavotela ukuba ulecala lokuthuthuzela udlakela olwenzakala eCongress ngozibandlela lonyaka.
Ikwethusela, yiko ke sizanika uBiden iminyaka yakhe engu-4 ukuthi sibone ukuthi uzasebenza njani. Lapha engubonayo ukuthi bekufanele ukuthi ngabe ama-Democrats kawalulazisi intonga zawo lawo, ngoba kuzaba lama-elections la aka-2022. Ukuthi khona phakathi kwalama-elections ka-2022 angadliwa khonapho uTrump ku-2022. Angimboni evuka ku-2024.
Omunye olandela okwenzakala eMelika, uMnumzana Busani Mbusontini uthi uTrump wethusela wonke umuntu acabanga ukuthi uyamzonda.
Uyeflexa nje ama-muscles akhe etshengisa ukuthi i-Republican Party lokhe isezandleni zakhe, njalo esethusela ama-senators kumbe ngithi ama-members e-house alakho ukuya kuma-election, ama-media election ngo-2022, ukuthi nxa bengavumelani laye baphakathi kohlupho.
UTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho lukamongameli olwenziwa ngolwezi nyakenye, kodwa wala ukuvuma ukuthi wakha phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.